Ngemva kokuba uPetro loJohane sebevalelwe entolongweni, ngosuku olulandelayo bamiswa phambi kwabakhokheli benkolo yesiJuda. Basebebuzwa ukuba lokhu abakwenzileyo bakwenze ngamandla ebizo likabani. UPetro egcwaliswe nguMoya kaNkulunkulu waphendula ngesibindi wathi, "Ngebizo likaJesu lowo elambulalayo, uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, njalo akula ongasisindisa ezonweni ngaphandle kwakhe." Abakhokheli benkolo yesiJuda bathe bebona ukuba balesibindi, basebenanzelela ukuthi babe loJesu. Kodwa kwakungekho ababengabenza khona ngoba indoda ababeyisilisile yayilabo. Basebebalaya ukuthi baphume phandle. Abakhokheli benkolo yesiJuda basebebuzana ukuthi bengenze njani. Bavumelana ukuthi babavimbe ekufundiseni ngoJesu. Basebebalaya ukuthi bayekele ukufundisa ngoJesu. UPetro loJohane baphendula bathi, "Lina lizazikhethela ukuthi silalele uNkulunkulu kumbe lina. Kodwa thina asisoze siyekele ukukhuluma ngalezo zinto esazibonayo kanye lesazizwayo." Abakhokheli benkolo yesiJuda babayethusela futhi, kodwa babayekela bahamba ngoba bonke abantu ababekhonapho babedumisa uNkulunkulu ngokusiliswa kwendoda eyayingayenelisi ukuhamba. UPetro loJohane basuka bahamba kwabanye abalandeli. Babatshela ngokwenzakaleyo. Bathe bekuzwa lokho basebekhuleka bathi, "Nkulunkulu owadala izulu lomhlaba, lakho konke esikubonayo, uzwile ukwethuselwa kwabo. Sinike isibindi sokufundisa ngoJesu. Yenza izimanga lezibonakaliso ebizweni likaJesu." Indawo ababekhulekela kiyo yasinyikinyeka, bagcwaliswa nguMoya kaNkulunkulu. Bahamba befundisa ngoJesu ngesibindi.